Endabeni zethu lamhlanje lelo Mike Hove amapolisa abopha umnumzana Job Skhala umsekeli womgcini sihlalo webandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa osandukwethula amazwi akhe athi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa asuswe embusweni ngodlame. Ziyakhala izakhamizi zakobulawayo lapho okusilela khona amanzi ngesikhathi kulungiswa impompi zamanzi esezindala. Indwangu sithwele nzima abantu ebhinga njalo kukhanya kulobunzima ePlumtree okulezilwane ezidla inkomo lamadonki. Sizahlolisisa isimo esibi somnotho welizwe eZimbabwe. Ku-Life Talk namhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection asixoxa labasakhulayo abaphumelela kwezamabhizimusi ababukwa kakhulu yi-Forbes magazine. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani imilayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kilohertz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi khona ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.